Soku izika adisenda baku VOA Ndebele.
Lami nithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 Zibandlela 2024 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaphithizela kubandla le-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa.
Pho nxa ezahleyisa ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano iza ngena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi aya khona uza kuthini.
Ibandla le-African National Congress ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga.
Ukuba khona kwaliphathi akusizo ndaba ezinhle ku-ANC, iza iphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti be-South Africa zinkulu kakhulu, njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi i-ANC ayisenzi kahle.
Umsakazo weStudio 7 usuzagqiba imfuhlelo lwendaba zekuseni ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuyaphithizela kubandla le-CCC kungaqedakali ukuthi ngubani ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ngeviki edluleyo. Abazithi ikomiti ye-National Standing Committee eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 bathi yibo abasaphethe intambo lanxa kuthiwa baholwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Sokukhethwe isikhulumeli sebandla esitsha umnumzana Ngqobizithamlilo esekelwa ngabomnumzana Decent Collins Bajila kunye loCaston Mateu. Leli bandla libikwa lizakhetha umkhokheli lamuhla emhlanganweni ozenzelwa eHarare. Abomnumzana Welshman Ncubelo Tendayibiti babikwa besithi kabafuni ukukhokhela leli bandla ngoba lingani lilobudlelwano leZANU PF. Gambe ngubani ozakhethwa ukukhokhela leli bandla? Sixoxe lothiwa ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, kusuke kwamehlula kwabanzima ukuthi aqhubeke lanxa elokhu evika ngokuthi yeyizano yeyilokhu. Kanti pho nxa eyindoda ezayesaba izano, izano yiyokufale wonke umuntu siyikhiphe. Pho nxa ezahle yesabe ngokuthi uthi kungena abantu ababili abathathu, pho mzwana izano iza ngena bangena ngobuningi, lanxa kulaleyo phathi aya khona uza kuthini. Uzahlala ethuthile ngoba thina besikhangelele ukuthi siyachova siyakukhonga Grace yebe simkhuthaza ukuthi kabe le structure, yikho thina siyi team structure, interim structure leyo yokuthi kube le structure ukuthi abantu baye ku Congress. I constitution bese siyenzile lesi ibeke parliament ukuthi nqa bayivuma ku Congress yikho lokho, nqa bona beyala yikho lokho. So sizayenza intando kaZulu. Abantu besihlonini bathi kufa kweJoni akuvalwe inkamba, ukuthi iJoni kuJoni kwakungamakhiwa lana ebamba izitambo ukuthi nqa lingasekho lo Joni wena ulecala ucanga ukuthi enqeso kuphile. Hayi, uyabe kuzabuye elinye iJoni.
Sizwa kuthiwa kulelinye njalo ixuku le-CCC eHarare. Ungasitshela ukuthi likuzwile yini lokhu njalo kuyini okwenzakala?
Yee, okweHarare sikuzwile sibili ukuthi labo sebebona njengathi imidlwane kayihlungululi ngasikhathi sinye. Labo amehlo sezeyavuleka, kodwa engingakutsho alaba amadoda ngamagwala-gwala okucina babebonta intaba kayikhonjwa. Namhlanje sebevumbuluka ngoba sebebonta intaba ingasekho, sebethuthisa amakhanda, sebesithi hayi lathi siyamsola, i-CCC siyayithanda, i-CCC yithi sebesitshela ngento ka 2019 kambe into ka 2019 nxa bekhuluma nge 2019 u vice chairperson engiyisikhundleni kuso kwangubaba u Job Skala ngingazi ukuthi yena uyathephumejele evumelane la kokonoko ngoba konke lokhu uyathuba ukuchabisa ukuthi abantu sebe recalliwe kaba recallwanga ngabantu bona labana ngoba laba desebenza labo ngelanga ngelanga ende ngiyathemba lapha khona namhlanje uzibuza ukuthi how besebenza lenyoka zabantu into engiyithabelayo ukuthi hayi sesibanengi lati esilombono onjalo
umbuzo wami ukugcina ungasela ukuthi ikhona yini inkokheli efana labo Welshman Ncube othenda ibithi abathi labo bazakhokhela leli bandla
lokho hayi bona bazaziphendulela kodwa besilalele lapha ubaba ubithi esithi ukuthi hayi into zabo chaba kulezi into zezano yena usebenzele eMDC okwesikhathi eside kasozahlangane ejoinane lento zezano ngapha la uprofessor ubaba Ncube wathi le kindergarten into zabantwana kuthi ukuthi engxenye la uzabona ukuthi hayi abantwana labana sebesuke bakhula layo wabajoyina hayi sizayibona sizayivula nje ivuthiwe sizayikhangela nje ivuthiwe indaba yakhona and akunsuku zangaka uzabona abantu kade becilile sebethutsha ngamakhanda bezi bethutshela ngemzimba hayi thina kasitshintshanga and into engingakutshela yona phakathi kwami lawe leZimbabwe yonke ICC kayindawo ICC izaqhubeka iyiparty okwakhathesi izaba yiphathi eqinileyo kakhulu ngoba iyabe isilama-structures isile-constitution okuyikhonokhane esikukhangeleleyo and ama-members of parliament ama-councillors ama-senators othe walandela i-CC uzayiqeda ithemu yakhe kungela ngitsho lo muntu nje ohluphana laye ngikhuluma on authority akula muntu okuthiwa ukhansila uzaxotshwa lowo othe wazisukela hhayi akula nto esingayenza ngoba kaxotshwanga muntu uzazichasisela yena kuzakhamizi ezamkhethayo
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga othiwa ngumsekeli kaMgcinisihlalo webandla leCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Ibandla le-African National Congress kumbe i-ANC ele-South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa okwesikhatshana ukuba lilunga kuka lo owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma. Lokhu kulandela isaziso sakhe sokuthi usekhankasela ibandla elitsha elibizwa ngokuthi umkhonto wesizwe. Ibandla le-ANC likhangelelwe ukuthatha amanyathelo athize agoqela elokumhlalisa ku-disciplinary committee andubana lithathe isinqumo sokuthi lingamxotsha ebandleni na. Embikweni obulamagama aqatha wethulwe izolo i-ANC isole umnumzana Zuma njalo yafanisa ibandla le umkhonto wesizwe lele Renamo le UNITA isithi kafuni inkululeko njalo yaxwayisa izizalwane zeSouth Africa ukuthi zingavoteli ibandla lakhe elitshaleli ele-MK. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi inyathelo leli belivele lilindelwe ngoba isisekelo sebandla le-ANC sivumela amalunga ukuthi abe kubandla leSouth African Communist Party kumbe inhlanganiso yezisebenzi eCOSATU kuphela. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla le umkhonto wesizwe lingathwalisa nzima ele ANC kukhetho oluzayo.
Lukhetho olunzima kakhulu i-ANC esike yahlangana nalo selokhe yangena emandleni okubusa ngo-1994. Ukuba khona kwaliphathi akusizondaba ezinhle ku-ANC izayiphazamisa kakhulu i-ANC. Izikhalo kubavoti beSouth Africa zinkulu kakhulu njalo ziyezwakala bekhala ngokuthi iANC ayisenzi kahle njalo isikhungethwe kakhulu inkohlakalo ukuncipha kwamathuba emsebenzi kusho ukuthi ababona ukuthi yini okusha iANC ezoza nakho uMK Party lona simbona ezaxaphuna kakhulu kuyo iANC evele isilimele iANC evele isiqhula kuma province amaningi kuzobe kungelona iqiniso uma singathi thina izathatha kuphele KwaZulu-Natal. IMK izothatha nakwamanye amaprovinces onjengeGauteng, okunjenge Mpumalanga. Eastern Cape sekushiwo ukuthi isinawo amabranch. Njalo siphinde sikhumbule ukuthi kunabanye abaholi beANC ngaphambili abaxotshiwe kuANC. Ikakhulukazi loya nginobhala u-Ace Magashule e-Free State. Useleqembu lakhe khona ngale, njalo useshilo futhi ukuthi uzosebenzisana no-MK. Naye kade engumuntu othandwayo ku-province yakhe yase-Free State. Sibone futhi nase-North West kunabaholi abake bahlukunyezwa kakhulu lapha, abanjengo lo wayengu-premier wakhona uSupra Mahumapilo. Akukacacike yena ukuthi umi kuphi kulokho. E-Northern Province lapho ke okunokuthiwa uSirela Maposa uvela khona, u-premier wakhona uSteni Mathabatha uresignile, kodwa akukacacike naye ukuthi uresigna uya kuphi. Sesibheka phambili ke ngokwempilo yayo iMK. Okwamanje kulolu khetho simbona ezakwenza njengeqembelisha engenza kahle kakhulu, kodwa kusiya phambili asingeke sisho manje ukuthi kuzoba njani, ngoba okunye futhi kuzaxhomeleka kubukhokheli, ngoba phela uZuma siyambona usengumuntu omdala. Singazika abazothatha emva kwakhe leli qembu ukuthi ibona bazobe bengabantu abanjani ekwamukelweni ngabantu. Futhi sibonile ngaphambili ukuphuma kwe-EFF bacaphuna kakhulu ku-ANC. Kwakuthiwa hayi iqembu nje umlilo wamaphepha, kodwa ke siyabona ukuthi namhlanje i-EFF liqembu lesithathu lapha e-South Africa obukhulu. UKhopu naye wayinyakazisa i-ANC, kodwa ngobuholi obaba khona kuKhopu manje akuselona iqembu elilomfutho othe. Siye nangale ku-IFP, kuke kwaphuma i-NFP nayo yathi iphuma yacaphuna kakhulu kuyo i-IFP. Kodwa kuthe ngokusweleka komholi wayo uMama Magwaza seliye nalo lancipha kakhulu. Hayi, uzindaba ezingezinhle ku-ANC. Sizayibona kwamanye amaprovinsi isiya kulokho kuthiwa yi-coalition, ukubusa ngokubambisana. Mhlawumbe nakuzwe lonke uma ngabe kuwukuthi laba be-MK bezokhankasa kakhulu. Kodwa zona izisindo zabo hayi ziyezwakala cishe indawo eziningi ze-South Africa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Ulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba, ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sisalibona ntasakazi ekuseni nabalaleli bonke esiphosteni. Siyayizwa indaba kaPhugeni. UPhugeni uhamba amanga, amanga aluhlaza tshoko, amanga aluhlaza. Uma ithi yena uChamisa ubalekile, uChamisa ungithengisi ngamanga. Abathengisi yibo abathengise iThuphusi kuzalo PF. Njalo into ebalulekile ngifuna ukukhuluma ngayo lapha, uChamisa ngendlela akhuluma ngakhona aseyo ndlela abe khuluma ngayo before 21 December kumbe from mhla ka 15 esifeni sika Mashaya. So abantu kumele kube ne investigation ngibona ukuthi uChabisa usefu yini akavele kuranga ukuthi usefu yini ngoba siyazazi izigebengu zeZANU-PF siyazazi izigebengu zeZANU-PF ngoba uChabisa yifiga ejwayelekileyo owazakalayo umhlaba wonke asithembi ukuthi usefu futhi kukhona okwenzakalayo kuye akungasamvumeli ukuthi akhulume in public akumele bakucacise khona lapho abezanu-PF yena uChabisa kumele akucacisa kahle kahle hayi khona abezanu-PF uthi ukhululekile yini uze abantu bakwazi ukuthi usefu asinanda lokwazi ukuthi ungathi kodwa sinokwazi ukuthi atsho ebantwini ukuthi ukhululekile yini lapha khona yikho esikudingayo thina sifuna ilizwe lokuthula kungabi khona ukuthathwa komphefumulo ngendlela engasebenziyo sicela uChabisa avele ubonakala ukuthi ngempela usefu yini ngiyabonga eCape Buffalo eKZ but ngise South Africa
Studio 7 njani hayi siyajabula ngezindaba lezi esinikeza zona esivula amehlo lengqondo ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi ya uChaba ngemanje ke usesele elangeni uyasale elangeni sethiswa lilanga ke manje so ku-obvious ke manje uzabona ke manje ukuthi igame yakhe isifeya ke manje ukuthi why sisenzani kuzani uChabisa sephumile and uChabisa kwenza i-decision enhle kakhulu even nakusasa uChabisa uma engavuli ibandla lakhe ithi sele ibandla lakhe ayintroduce ukuthi vele abantu sizamlandela sabangule uChaba ngule zana yakhe basale egcekeni ya now manje kuyi-obvious case ukuthi uChaba usebenziswa izana so kuyamchaya egcekeni ke manje siyabonga
yelo studio Siyabezwa abantu sebelokusola sebesola uChabisa ukuthi uChabisa asengumthengisi e-CCCC. Ngombono wami uChabisa uyenza into e-right kakhulu. Bengeke mele esingakuza sithi idoti, bengeke mele idoti. Kulokuthi yenza into e-right athe ayenzileyo. Kanti ongasakhanti ukuyenzakalani u-CCCC. So kachiye kunjana. And lokhu kuza kutshengisa ukuthi uChabisa ola ama-followers amaningi, ola abantu abaningi abamthandayo. Ngavuke yenze enye iparty kusasa, nxa ifoni kuyakugcwele njani kuChabisa. UChabisa abantu abaningi abamlandelayo. Into esisele athe ku-CCCC. So kusele i-foundation. Nedas foundation ngoku ngene ngamazi and time ngakho ukudiliwe abantu futhi balimazi abantu bengasola uChabisa noChabisa seyenzeni iparty ane trip si party ingabusi bizimele others uChabisa kabulala ngalizwe liyehle ukusola umuntu ngagawa umuntu obuleli lizwe lo sola noChabisa umuntu ongayenza ngakaractar umuntu lo uli right okuyichi party cause athi ngabusi phe so azonto engazili chance nekhandi zilale phando yengubu ukuthi umuntu uthechi party inxa ukuthi landelani imonto yenu landela uthatha ziphi isinqumo kathesi
studio 7 ninjani Hayi siyaphila nathi siyanizwa niyakhuluma hayi asiboneni kazi lime zitsheni kuzacaca ukuthi abantu besindebeleni vele ukuphatha bavele bayakwazi noma kabakwazi ngoba okusempeleni manje bekumele sibone usongezo Chabangu wenu lo elihola phela leli bandla le-CCCC ngoba nangu sekuhle kugqokwe omunye umuntu wasesishoneni kathi bona bazabe bebe ngabaholi bamabandla nini vele kwesikhathi uChabisa laye loba elenkinga zakhe kodwa ke nakhona usengezo Chabangu awukwazi ukuthi uyexotsha umuntu emsebenzini ungalayo omunye umuntu ozamreplace kathi laphana kufuneka umsebenzi kuze kuyeqhamuka abanye abantu befaka owabo umuntu okusalayo kucacile ukuthi loba ophugeni bengakamboni ukuthi uvele uzadida abantu kodwa okusalayo ukuthi khona into ayenzileyo uba uChabangu into le kumele bayihlalele phansi njengabantwana bomuntu beyiphathi ayikhona ukuthi wena uzaxotsha abantu ephathini uxotsha abantu ezindaweni ugijime uye ekhodi uye batshela ukuthi ikhodi ingabavumi ukuthi baphinde balungenele lelo khetho kodwa bebe bekhethwe ngabantu uqeda uyehluleke ukufila lezo zikhala osuzivule wena ngokwakho selo akunzima bakithi sizabona ke la kuyowela khona induku noxaxa
CCR 7 Studio 7 sabibonani zakithi ngapho linjani ngapho ngasemelika ngapho hayi thina ngapha siyaphila kakhulu ngaliphile kuhle lathi siyaphila siyabonga kakhulu siyabonga kwelikwe umsebenzi okwenzayo hayi umsebenzi olohlonzi umsebenzi o-right umsebenzi futhi onengozi ngoba heyi emali khuluma lisenze nje bakhona abalizondayo kodwa hayi siyathandazisa ukuthi kungazebangaze bangena umomubilaba heyi abalabesaba lo muntu senti ke mbonise lapha into le yenziwa nguChabangu le into ayenzayo isicunulile kakhulu into le yenziwa nguChabangu ya nakho kathesi okuvele egcekeni ukuthi ufuna ukuthathelisa uChabisa ifati yakhe loko kayenze yakhiphati kayenze eyakhiphati loko kuningi ukuthola sithi uchamisa ubuye uyaphuma kube uphume kuphati ebazenza bathini bathini akulanto abangayenza bazikhulumela nje amaphupho kuphela abakhulumayo bayaphupha bayabambe belala lapha abalala khona bambe belala bechiya le nto enibambe belala into ayenzayo ukuthi ethengwe izalo lethe nawe uchamisa kwayo alapha soze kubone lapha soze kubone lapha amadonga ngamile impondo akula manga lamanga silamazi ya lapho sethinga thina manje ukuthi sikhathazane naye thank you ngiyabonga
singele lemsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi omkhulu isicelo sami sekutheni amadoda ezana uPF wonke lo president wawo sicela basikhiphele uJob Skhala ejele ngoba ufela eTRC yakhe and then TRC yakhona sebeyithethe bayinikeza usengezo chabanga njengoba upresident weTRC sebachiyele ukuthi abayithathe TRC leyo efelwa noJob Skhala ejele kungaba kuhle ukuthi bemkhiphe ngoba asisekho isidingo sokuthi ahlale ejele ngoba into abambophela yona bambophela yona iTRC yakhe sicela nje besikhiphele uJob Skhala ejele nje kuphela ngoba sisekho into izana uPF esenzele yona ngaphandle kokuzuza inhlungu sicela basikhiphele uJob Skhala ejele siyabonga
siyabonga sithe seven siyabingelela uphugeni yakho uyawumana lento ayikhuluma yena mayebonela umuntu oyi-1 ephethe ngawophethino lekhuluma lokho akukhulumayo engacabanga ukuthi abantu bayizuda sizafika isikhathi esiyiso si-right yena akalinda bone ma kuyukuthi izinto ziyatshintsha liqiniso kutshintshe kwenziwa ama-election uchamisa uzalivula elinye ibandla and ngesikhathi alivula ngaso uzabona ukuthi khona bazasala bebambe igama kuphela yayithi abantu bonke bephumule bachiya laba bazabona khona ukuthi ukulanje uba zimbungulu kakusebenzi lale ingcekeze engushabako laba bazabona khona ukuthi uba zimbungulu akusizi sebenzayo abasikubekurayithi besebenzi bedla amandla ubekele ukudla amandla abanye abantu uchamisa wasebenza kanzima nama-MP nalawa labo bonke abantu bezimbabwe bezama ukwakha izimbabwe entsha besenza lokho ababekwenza badiliza bona baqeda konke manje sebelokhu belandela bethi khona bacabanga ukuthi khona abantu bayizithuthi ama-MP la arayithi aqala sale athathe imali liyani esephalamende bayibhadala izikolo ngoba liyani imali liyani ineyimali yethu thini izakhamizi zelizwe ethathwa kithi barayithi beyithathe baqale balinde sizafika isikhathi esi-right lapho kuzamele bephume khona umanje bathatha imali yala balinde ngoba lesisiyo yona leyo ivele kasiyo yachabanga ukuthi ngamandla ingamandla abo bona abantu so barayithi beqale besale kuyo basibazasilapha isikhathi silapho bazabona khona ukuthi abantu basozilima so asilinde sizalinda ubugeni lento ayikhulumayo leyo kuzaphela lokhu siyabonga ngumasenga lapho kobulaya ephumule emadonkini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, imizamo kamongameli Joe Biden yokuthi uhulumende welemelika aphe uncedo lwemali ngamabhiliyoni alikhulu $106 billion ele Ukraine ilokho ingaphumeleli ngoba kulokudonselana kwamalunga ebandla lama Republicans lelama Democrats abacubungula ngezempi bathi imali le ingaphathisa kakhulu ele Ukraine ngoba seliphelelwa izikhali kodwa lanxa liphelelwa izikhali amabutho aleli lizwe alwisa okunzima awe Russia ngeviki edluleyo amabutho akwele Ukraine adubule awisa indizamchina yakwele Russia ebikwa ibithwele izikhali ukuhlaziya impi yakwele Ukraine lele Russia sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Muringai
iUkraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation ezula khonapho ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe khatshana baya khatshana duzane kwama-borders eRussia even with their military might so yeah iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland hayi okwakathesi sibona ngantwa impi leyi iUkraine ye enqobayo okwakathesi sibona laye Nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba laba abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi amaRussians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny yabo abayenzayo
umbuzo wami wokugcina ubona ungani impi le eye-Ukraine yimpi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka
so ukuthi impi le isesekupheleni kwayo lami ngiyakubona ukuthi I think by summer time ngantwa kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi umnumzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia so kwakathesi uyabe senegotiate laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America. Ngiyabonga baba kanti.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai ucubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwele Melika. Kwezemidlalo besikhangela imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa lamuhla kwele Ivory Coast. Iqembu lemali lizadibana lele Burkina Faso kuthi ele South Africa lizadlala lele Morocco. Ukuhlaziya imidlalo le sixoxe lolandela imidlalo yenguqu uCassius Jayce Simanampofu.
Akathesi akukakhanyi isikhathi masikhangela imidlalo leyi esesidlalwe ngoba of course kule mathima njenge-Angola iqualifyile iNigeria iqualifyile kuya ku-quarter final kodwa ezinye zisafuna ukuthi zihlale i-last 16 so kuseselwa kunzima umuntu kungatsho ukuthi ingayako kodwa amathimu nje angathi azayo ukuthi ngama-powers e-Africa amaningi angikhona nje akhanya ngathi so far kuseseright kuko ngoba basesekhona
kodwa nxa sikhangela izinga lo mdlalo ungathi linganeno na nxa siqathanisa le minye iminyaka
lona alikho libi kakhulu kodwa nje akula improvement ebonakalayo ekhona akula improvement ebonakalayo ekhona yikho nje ukuthi ngoba ngama team ayaveleses out adlala kangcono eAfrica kodwa ke akulanto nje enkulu ephuma kula ma team entsha esingathi thina truly African nations yalonyaka kule midlalo emihle kudlule eminye iminyaka hayi akuthenanga kakhulu nje kula ma surprises of course ama team manje angabo Cape Verde yiwo ama team amanye singabala sithi na improving ngoba kaze bafike kule level akakuyo kathesa
sike sezwa abanye besola onompembe besithi bayangezelela isikhathi esinengi kakhulu kulaleso esiyaba siso simele sidlalwe lokunye okunjalo wena ubona ungani ungathini wena ngabonompembe baphatha kahle na umdlalo
so far ngibona ngathi baphatha kahle of course njengabantu banama mistake abanza kodwa okwesikhathi hamba konke kungakhalwa ngesikhathi ngoba into yenzakala wathi esibabheka isikhathi ibhora eyabisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama throw in lawana lamanya ama njengalawo isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala sasingagcina isikhathi esiyani kale sibasigcina ungathola sibinjari time stoppage time I mean iyafika ku 12 minutes kodwa kungazeka kube lama stoppage amaningi kodwa kubanjwa lezo zinto ezinjengokuthi kulama free kicks badelay kwathatha kulama throw ins badelay kwathatha into ezinjalo so 7-8 ama seconds onke lawana kodwa ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdangangaboni into erongo mbonathi konke kuhamba kahle
uCassius Jayce Simanampofu ngolandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje kuyaphithizela kubandla lesi-CCC kudingwa ozakhokhela leli bandla kulandela ukusuka kukamnumzana Nelson Chamisa ibandla le African National Congress kumbe ANC ele South Africa izolo lithethe isinqumo sokumisa kwesikhatshana owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuba lilunga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga kuzwa indaba lelakho kuya ebulenjini ku www.voantebele.com. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.